Loku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hayi, salibonani balaleli bakaStudio 7. Nilalele lapha ukuthi lithe South Africa omama bayaphela. Zamandlani bomama liziphathe kahle, shiya ligcina amadodeni kahle. Ma indoda ingasebenza, isukuthi olufuze lidlale ngayo. Lisenze ukuthi belixabana, lisenza ngabomo, litshekise ekukhulumeni kwenu lezi nkulumo. Khulumisanani kakahle, kungagcina ungena ukufa phakathi kwenu. Ngoba ngiyalazi impela lana abafazi, ma indoda ingasebenza. Kusuke ukuthi undoda belisenza ukuthi nomali kuye busuke ezindlini ukuthi indoda ithi amen. Indoda ukuthi uvumile into engalunganga. Hayi cha, ma indoda vele ufuza ngivume ukuthi umfazi edlale ngawe ingqondo zakho ukuthi uze kuye ngo-12 ebusuku ethi uvele emsebenzini. Hayi cha, vele kwenziwa njalo bafowethu. La mvumela le ndaba enje, ngiyazi ukuthi indoda izigcina ithatha isimo sokuthi kubulala. Ukuthi lana abafazi vele bengakhulumi kahle emlonyeni. Zibambeni kahle nani bomama.
Ngibingelela yonke inzalo yeZimbabwe kanye labasakazi bami oGift Dube nabo bonke njabakaStudio 7. Lina eliseButswana, eliseSouth Africa, ngiyalixwayisa bakithi sihlobo zami, singabalekini kuma-quarantine centers ngoba yimpilo. Okwenzakalayo ukuthi nxa ubaleka uhamba uhlanyela, nxa sithi utholakale uligcikwane lela uhamba uhlanyela yonke indawo ubulala. Usiyafika ekhaya ufika ubulala futhi abanye bakho. So okuqakathekileyo sihlobo zami, asemukeleni isimo sona leso esiyiso sona. Nxa ubanje ungena ku-quarantine, u-quarantine lawe uzaphuma, uyaphepha kulesi sifo ngoba umlimi ukhona. Athi uhamba uspreada everywhere, usanikeza labantwana abangela macala. Kakhulu kakhulu kulaba abasuke ebutswa ne-South Africa, please 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 lingabaleki. Yemukelani isimo yiso sikhona ngalesi sikhathi, ngalezi nsuku futhi.
Salibonani, salibonani basakazi beStudio 7. Nampo ke siyababona abantu lapho phela bayakhingisela phela everyday lapho ama-nurse nampo bayakhingisela phela. Sababotshetela labo sibabone bebotshetela njengomama laba be-MTC ababotshwa ngenxa yokutshengisela phela. Kato uhamba njani vele, awuziseki phela ukuthi kuyini ohambayo. Abantu laba bayatageta abantu be-MTC, uhamba njani vele. Izanu vele kayiphume vele, asiyifuni vele. Hawu.
Sivuka njani lapho kuStudio 7? Hayi, ngiyaphila lapho kukhuluma lethoba lemfene ngwavi Gauteng. Hayi, lapha kulo mfowethu lo engamze engathi ukhuluma ngosisi lo owayekhuluma ngomakhupho wathi usehaberun. Hayi mfowethu, mayuyubo. Yabona mfowethu, khonokho okwenzileyo ukuthi umfose ukuthi abantu bazamthuka, awona muntu ozamthuka, wonke umuntu ulelungelo lokukhuluma lokhu akufunayo. So umuntu uyamcela ukuthi hayi siya lokhu umbonise kahle la ezibonela ukuthi into ayiphathakiyo injani, but lawe umbona ngathi wawukhuluma kuthi engathi umuntu okuchamisa. Hayi, chamisa ndoda, hayi uyafana lomakhuphe, uyafana lezanu, chamisa izinto zamashona. OGift John wabaxotha lowishman Ncube ku-MTC, yabo uthwangilayo wathi libandla lakhe. So asiyaneni lalo, asibumbeni ibandla lethu. AmaNdebele ayaziwa ngezaphu, mina ngikhule uyinemba yezaphu lakathesi, so ngiyinemba yezaphu, but izaphu ngiyayibona ukuthi isikhulile sindala. Asivuseni wena lo mthwakazi, libandla lakithi. Sathi le-radio kodwa i-radio mthwakazi wobulawayo useyi-Montrose. Asivuseni, sivuseni isigodlo sikamzilikazi. Yabona wawuyizaphu from Victoria Falls until Bright Bridge Thumbs, kuyizaphu uhamba ungesabi ukwazi ukuthi izaphu, noma ugqoke isikipa sakhona ukwazi ukuthi awesabi izaphu. Hayi, mfowethu, asiyekeleni izinto zamashona, sibayekeleni bezenzele izinto zabo. Lomakhuphe nxa efuna ukuya emashoneni, saba abadala bethu bona babakamthwakazi, ababizaneni bebambane izaphu mthwakazi Osman Ncube bonke bebuye bebambane, kuyenziwa into eyi-one, hhayi amacembu cembu. Siyagcina singazi lapho ezokumele ukuthi lathi sikwenza ntoezo. Abantwana bethu laba abancane abanye sebesithi ukuyijamisa sesiye eHarare, sengathi abantwana abani, kanti abantwana bethu sekuthi lani badala senzani izinto zicine uvusana ipart A1 eyamandebele hayi enye lapha nenye lapha njengama njengesonto zamapostori lapha ejubheke yathola omunye ulapha omunye ulapha nomunye ulapha nomunye ulapha asikho lokho zingake saphumelela asibambaneni ngiyabonga imuye uthoba lezele
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.